eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla zilichumi lambili kumabasa 2020 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje sokulabantu abalichumi lane abalomkhuhlani we coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Nesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezijeneyo.
Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamachumi amabili, ugeze ngesepa. Uma usenelisi, geza usebenzise isanitizer.
Abantu bananza ikhefu lepasika bezivalele ezindlini.
Nxa sesikhangelane le-COVID-19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke, sesibona ukuthi ya.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi sokulabantu abalichumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe kulandela ukutholakala komunye olegciwane leli kobulawayo izolo. Abantu abathathu sebabulawa ngomkhuhlane lo. Umbiko wethulwe luhlangothi olubona ngezempilakahle luthi impilo Central Hospital izaqala kusasa ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane we-coronavirus. Kule mtshina esanda kufakwa esibhedlela lesi iyokuhlola abantu ngesikhathi kulabantu ababili edolobheni leli asebetholakele belomkhuhlane lo. Odokotela bathi lokhu yikho okufunakalayo nxa eleZimbabwe lifisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele wabulala abanye njalo abaningi. Inhlanganiso yeGlobal Fund isanda kunika eleZimbabwe izigidi ezinhlanu zamadola $5 million yohlelo lolu. EleZimbabwe okwamanje lilohlelo lokuvalela abantu ezindlini okumele lugqitshwe ngeviki ezayo, kodwa kukhanya engazani kuzangezelelwa insuku zokuthi uZulu ahlale ezindlini loba nje abantu abaningi bekhala ngokuswela ukudla lokunye. UDokotela Rudo Kumbo uthi kuqakathekile ukuthi kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 ngendlela zonke.
Lo mkhuhlane ngumkhuhlane odurayo, ngumkhuhlane ofuna imitshina yohlobo phezulu. Thina njengosapho lweZimbabwe silokhu sisasadalala sisadinga leyo mtshina. Siyalicela ke bakwethu ukuthi lizivimbele lingabanjwa ngulo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamachumi amabili, ugeze ngesepa. Uma usenelisa, geza usebenzise isanitizer. Kuye kuthi kulaba abayinelisayo ukugqoka ama face mask hayi liwagqoke kodwa uwasithi uyigqoka uphinde uyitshintshe. Kulaba abafuna ukugqoka ama gloves kusukusele ekuseni kuze kuyefika ntambama, hayi ngiyakucela Zulu, kuqakathekile ukuthi ungathinta ulutho utshintshe ama gloves.
Abasekela ibandla elibusayo baluncoma kakhulu uhlelo lolu. Umnumzana Believe Gawule ngomunye wabo.
Abantu sebekuzwisisa ukuthi umkhuhlane lo umele uqedwe ngendlela yokuthi abantu bachume besendaweni zabo. Njengalokhu njalo abantu benanzelela belo hlupho olukhulu kakhulu olokudla lako konke ukuswelakala kwento zonke ezidingakala empilweni zabo zasuku zonke.
Kodwa ukansela wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abantu bathole nzima.
Noma nje silamukele uhlelo lokuncindezela ukumemetheka kwalowo mkhuhlane, kodwa inkinga esilayo abantu beZimbabwe baza kufa ngesilwane lesi esiyindlala. Becatshele lesi silwane esibhonga egangeni okuthiwa yi-corona. Xa kuliqiniswa selukuthi ingaba izaba khona limtshina, singakwamukela kakhulu sibili, kungasiza abantu.
Kusenjalo umphathintambo wogatsha lwezisebenzi uSicamfundo Paul Mavima uthi sebelungisa umthetho wokuvimba amakampani afuna ukuxotsha izisebenzi ngenxa yohlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Umavima uthi manengi amakampani afuna ukwenza lokhu. ingcwethi ebona ngokudlelana kwezisebenzi labaqatshi umnumzana Davis Ndumiso Sibanda uthi kumele izisebenzi zikhulumisane labaqatshi ngomsebenzi wazo.
Umkhuhlane wecorona yinto entsha esingakaze siyibone, njalo imithetho yethu ezisebenzi kayilungiselelwanga ukukhangelana le mkhuhlane enje esithi thina imkhuhlane egoqela umhlaba wonke. Ukulungiswa kwemithetho yethu wawukhangelele nje imkhuhlane ejayelekileyo, umuntu ongathatha khona isikhathi sokuya kwelatshwa, lokhu okuthiwa ngesilungu i-sick leave, aphenduke. Kodwa lokhu okuvalisa amakhampani kazange sihlangane laso. So into ephazamisa izisebenzi kakhulu yikuthi azikwazi ukuthi ziyabuyela nini emsebenzini, azikwazi ukuthi imisebenzi yazo iyabe ilokhu isekhona. Njalo lesi sifo esikhuluma ngaso asikasiboni kangako eZimbabwe, ngakho kuzima ukuthi sithi thina sikhona kakhulukazi kumbe sikhona ngokuncinyane, sizwa nje lapha lalapha kulabantu abafileyo, kulabantu abagulayo, singakatholi kuhulumende ukuthi bangaki abantu abafuna abalomkhuhlane lo. Kuzima ukuthi sithi thina abantu bazabuyela njani emsebenzini.
Uthi abantu gabalaqiniso lokuthi bazathola iholo labo kumbe haji.
Abantu bahlezi ezindlini abakwazi ukuthi bazahola kumbe kabasoze bahole. Abanye njalo bahle batshela ukuthi hayi, njengoba singasebenzi umse imali kalizukuyihola. So abantu abakhangelane lendlala ukuthi babe besenza yenza okunye ukuthi baziphandele, njalo kokwenza yenza akukho ngoba kuthiwani abantu bahlale ezindlini.
Usibanda uthi abazisebenzayo bathwele nzima njengoba bephila ngokuthi bathenge bedayisa impahla lokunye okufanayo.
Abaningi kakhulu eZimbabwe bayazisebenza. So abantu abaningi khathesi abazisebenzayo basebezimeni bokuthi bazaphilisa njani imuli zabo ngalesi sikhathi. Inyanga iphelile, iyaphela, kufuneka ukuthi babhadale lapho abahlala khona. Abanikazi bezindlu bazafuna inhlawulo, ukudla kuyafuneka, abantwana bazavula. Sikhuluma nje izikolo zivaliwe, kodwa kuthiwa abantwana babhadala inkalakatha zemali ezingama i-exam fee, bayithatha ngapha abantu imali yokubhadala zonke lezi mali.
Izisebenzi emhlabeni wonke jikelele zibhekane lodubo lolu njengoba amakampani evaliwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi abalandela ukholo lwesiKristu kanye labathakazelela ikhefu lePasika belandela amasiko abo bathi kuzima ukulinanza lonyaka ngenxa yokuthi umhlaba wonke jikelele uzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus COVID-19 osubulele inkulungwane ezilikhulu zabantu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu bajayele ukukhonza uNkulunkulu bendawonye, ukuhlangana lezihlobo labangane, kudliwe ezivela emlonyeni, njalo kunathwe amanamunede lotshwala nxa kunanzwa ikhefu lePasika. Kulabanye abajayele ukuhlaba imbuzi kumbe inkomo, labagijimisa inkukhu egumeni, kuthunqe uthuli ngekhefu lePasika. Konke lokhu akukho lonyaka njengoba uZulu ecatshele umkhuhlane weCoronavirus COVID-19 ezindlini. Umkhuhlane lo usubulele abantu abathathu eZimbabwe. Loba bekhala abalandeli bokholo lwesiKristu, kulabanye abathi lesi yisikhathi sokukhuluma loNkulunkulu umuntu munye ngamunye. Umfundisi weNdisi Mango okhonza eCenter of Life Church edolobheni leHarare uthi abantu wamanje kumele bakhulumisane losomandla njengoba umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Sesithembe yena njengoba sasivele simele sikwenze. Abantu bebesebethemba izinto eziningi, abantu bebesikhangela imfundo yabo, abantu bakhangela imali yabo. But nxa sesikhangelane leCOVID leyi 19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke, sesibona ukuthi ya.
Umfundisi Simango uthi kuqakathekile ukuthemba kuNkulunkulu.
Isikhathi lesi sisondeze abantu enkosini ukuthi babekwazi ukuthi yena ungubani vele empilweni zabo.
Kodwa umfundisi Bright Shayanowako owe Visionary of Graceline Ministries udane okumangalisayo ngokwenzakala lonyaka ngekhefu lePasika.
Knowing that there is this pandemic of coronavirus which has destroyed the movement of the whole nation at large,
khona ukwazi ukuthi leli gciwane le-coronavirus seliphazamisa inhlalakahle yabantu umhlaba wonke. Selibulele inkulungwane nenkulungwane zabantu kwamanye amazwe. Kuhle ukuthi abantu bengaze bathintana, i-social distancing. Bazilondoloze ngokuhlala behlanzekile isikhathi sonke, njalo balandele uhlelo lokuhlala emakhaya olwe-lockdown. Sikhuthaza amakhona ukuthi baliqakathekise ngaso sonke isikhathi lolu daba lokungathintani, i-social distancing.
Our church members to observe social distancing.
Kuthi njalo umfundisi Wison Dutch owe United Evangelical Church in Zimbabwe ukhuthaza amakholwa ukuba aqine kwezokukhonza uNkulunkulu ngalesi sikhathi.
We have seen the strength of the church. We are seeing
lesi simo sesenze saqina njengamaKristu. Siyazi ukuba umuntu wonke uphakathi kokuthandaza nsuku zonke, njalo leyo mithandazo sizwakele khona ezulwini. Siyazi njalo ukuthi uNkulunkulu lokhu esesihlalweni sakhe sobukhosi lokuthi nguye olokhu esabusa emhlabeni lezulwini. Sizaqhubekela phambili ngemithandazo sisazi mhlophe ukuthi uNkulunkulu wethu nguye obusayo.
That God is still on the throne.
Loba kunjalo kulabanye abasemsebenzini ngesikhathi sekhefu lephasika. Omunye wabo kungumnumzana Leopold Munende, intatheli izindaba esebenza izimele, uthi okudanisayo yikuthi bahlukuluzwa ngamapholisa lamasosha.
Even sibuya sibile emsebenzini ekuseni, yakumiswe bekwethusele betshe siyakubizela endlini, kungani ukuyala sibile ukuthi sihloniphe.
Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati uyakuphikisa lokhu esithi kabalazinqumo zokuhlukuluza intatheli izindaba. Uthi bazoluhlolisisa udaba lolu. Kusenjalo unkosikazi Sazini Mangena ohlala eDama Falls eHarare uthi ubhoda nsuku zonke edinga ukudla kwemuli yakhe, ngakho kasoze alikholise ikhefu lephasika.
Asizange sibe lesikhathi sokuthi sidinge izinto like ama-basic ukudla, so asilohlupho sibe nge-lockdown le.
Uzulu weZimbabwe uphakathi kokucatshela umkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kukhanya umemetheka umkhuhlane lo eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kumemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus emaphandleni kuzwekazi le-Afrika. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi, 8,300, asebebanjwe ngumkhuhlane lo kuzwekazi le-Afrika. Abanye babo abedlula amakhulu amane sebebulewe yi-COVID-19. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula isigidi lengxenye akulomkhuhlane lo. Abedlula inkulungwane ezilikhulu sebabhubha. Umkhokheli wakweleBritane, umnumzana Boris Johnson, usephumile esibhedlela lapho ayelaliswe khona ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. I-Reuters News Agency ibika ukuthi uJohnson uzaphumula emzini wakhe eCheckers okwesikhatshana engakabuyeli edolobheni le-London. Okwamanje sokwesikhathi sezamasiko esintu.
Sengana masiko
senzi umandla
lobaba mkhulu
namasiko
babe lobola
usenzi umandla
kahelo kokobe
namhla kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxe ngokhonoko okwenziwa nguhulumende weZimbabwe uthi kumele abantu ababulawa yi-coronavirus e-COVID-19 batshiswe. Kambe sintwini kuyavuma yini ukuthi umuntu nxa engabhubha atshiswe? Ukuze sihlaziye udaba lolu silomnumzana Edson Moyo ude waphela. Babatewa, siyakwamukela kuhlelo. Kambe kuyavuma yini ukuthi umuntu atshiswe nxa esekhotheme?
Ngiyakhulu kuhlelo lwezindaba babu Gipsy Dube. uhulumende angeke akwazi ukuthi abeke umthetho wokuchisa abantu because esintwini umuntu uyabekwa then umuntu avakatshelwe lapho abekwe khona izukulwana nezukulwana sibe kwazi ukuthi umkhulu simbeke endaweni ethile bamvakatshele because uma esechisiwe then umnotho wakhe uzoyiswa kuphi yabona because abelungu yibo abachisayo thina ngesintu abantu bamnyama sichisi muntu siyambeka emangcwabeni kahle ngesintu umzimba womuntu uyahlonitshwa
abezempila kahle bathi kumele umuntu achiswe ngoba nxa kungenziwanga khonokho kuyahlupha kakhulu ngoba umkhuhlane uyagcina umemetheka phosela khonapho
abezempila kahle bangatsho kanjalo but esintwini umuntu akachiswa umuntu uyabekwa kahle because izifo ziyafana because umuntu uma ebulewe yi-AIDS akachiswa kodwa umuntu uma esebulewa yi-corona kwamanje ezichiswa kanjani because kudala abantu besifa bebulawa ngemikhuhlane eminingi bengachiswa kungani lo corona manje sebechiswa ivela ngaphi le ndaba yokuthi abantu bachiswe because sithatha izinto ezamanye amazwe sizenze ezethu umuntu ngesintu umuntu akachiswa umuntu uyabekwa angiboni ukuthi ngempela umuntu uma ebekwe kahle umkhuhlane ungamemetheka kanjani
phosela kwelokugcina baba moyo
elokugcina babugipsi ngithi khona abantu bakithi bantu besintu asibuyeleni kumasiko wethu asibuyeleni kumasiko kwindlela zethu zokuphila singabantu bamnyama siyeke indaba zokuthatha amasiko amanye abantu abazinye izizwe sithatha amasiko amaChina sithatha amasiko amaIndia sithatha amasiko abelungu siyawenza wethu asibuyeleni kundlela zethu zokuphila indlela esaziphiwa nguNkulunkulu zokuphila zobona konke kuzohamba kahle zobona lezifo because okhokho bethu babenendlela yokuphila babesithi izifo zikhona bekwazi ukuthi bayahlanganisa lokhu nalokhu umuntu othile umuntu othile bakwazi ukuthi baphile manje sesibheke Western medication esintu asinakile ngisho
siphindeza xoxa ngodaba lolu lo mnumzana promise Nkomazana laye oyingcwethi kwezamasiko esintu
akukho kungenziwa yini ukuthi abantu bazivikele kulo mkhuhlane bagqoke into ezibavikelayo bayobeka abantu babo kahle kunokuthi abantu bashiswe asikwazi lokho esintwini akekho umuntu wake washiswa noma singabuyela emva lapho esibuya khona asizange sezwa kuthiwa umuntu uyashiswa umuntu uyosiwa sokuyikosa umuntu phela lokho
ngithathaleli thuba ukuthi mbonge bonke abakade bekuhlelo lwethu lamhlanje asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo ake sizwe ke isokuthi ulamhla uMike Wobe usiphatheleni kwezabasakhulayo
yebo mthokozo muhle simbabho muhle yikude banokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hove namhla kuhlelo sikobulawayo konthuthu ziyathunxa sixoxa lo nkosi khona dibidi omsakazo we-community podium tv siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus Mnumzana Dibiti ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo unjani?
Ngiyabonga kakhulu ngiyaphila mina njani lana?
Hayi siyaphila. Awusitshele okuningi mayelana ngalo msakazo we Community Podium TV.
Umsakazo we Community Podium TV usungulwe ngoJanuwari lonyaka. Ukhangile kakhulu ukusebenza lezakhamizi. Sesibona ukuthi izakhamizi kwesinye isikhathi azila ama-platform ukuthi bekhulume ngenhlupho kumbe yenduku abahlangana lazo kuma-communities lapho.
Sikhangela indlela uZulu asiphatha ngayo kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus. Ubona ngani abantu bayathola na ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane ikakhulukazi eZimbabwe?
Ulwazi lungani soluvalwa kakhulu ngendlala le abantu abahlangana nayo. Abazali babo nje ukuthi hayi thina sime lapha emagrosa kusizwe ukuthiwa impuphu yakuya ukuthi sime duzani lokho hayi kungasihlupha thina sifisa ukuthi sithole impuphu kukathi kulabanye abathi khona hayi umkhuhlane lo ngabantu abalemali sizokuthiwa ufile ubese Melika, ufile ubeke waye UK, omunye ufile ubengathi ngathi, sokuthi uthi thina singazake siyendawo siRayel sesinanzelela lathi lenhlane ukuthi i-awareness isafunakala kakhulu ukuthi sigxile ngathi nsuku zonke ukuthi abantu bazwisise ukuthi into le asonto yokudlala.
Kukhanya ngani basakhona abantu abangelalo ulwazi oluthile ukuthi kuhamba njani ngalo mkhuhlane, kukhona elikwenzayo na ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene?
Yeah, besile episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi sithi khona kule official WhatsApp number ye-Ministry of Health yeZimbabwe. Leyo WhatsApp number abantu bangakwazi ukuthola i-information masinya kakhulu, nabe le mbuzo khona lapho kuya kule menu uzibuzele nje usitholele khona lapho. Njalo sasisenza kule toll free number esiyishele abantu ukuthi no inamba le lathi siyayisebenzisa ukuthi sikhulume labantu labo, singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulumela ama-audios kuma WhatsApp lapha besenda lama-chain message izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe. Nabanye kwesinye isikhathi ngiku-encourage-ana ukuthi hhayi lokhu kusuku-21 vela sifiki, ngcono singene sizenzele izinto zethu ngoba thina siyazisebenza iningi, so akusincedi kuhlala endlini. So besizama lathi nje sihlanganisa ukuthi silokhuze lonke sisasebenza lonke sisemsebenzini wona lo ukuthi silokhuze i-awareness nge-coronavirus le.
Hayi, siyabonga Debiti ngokungena kuhlelo. Zulukandaba silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomdaba lomkhuhlane we-coronavirus. Silusize ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo njengesinsukwini ngoba sisebenza sisezindlini. Kodwa ofisa uxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Bwene loka lamhla, so hlangana ngolwesibili olivalisayo, igama lami nguMikeove. Ithokoze muhle, Zimbabwe muhle, happy happy Easter, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mikeove. So isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu. Lamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje ilizwi lethu kuyisonto yovuko ePhasika. Sizalithola incwadi kaLuka isahluko samashumi amabili lane indima yeshumi lesithathu sisiya kuma endimeni yeshumi lesithupha. Kufundeka kanje. Bheka-ke ababili babo babehamba ngalona lolo suku baya emzaneni othiwa i-Emmaus ukude neJerusalema amastadiyo amashumi ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlakeleyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo, kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngitshilo le isonto yePhasika othiwa yi-Easter Sunday, lapho amakholwa umhlaba wonke ekhumbula ukuvuka kwaJesu ngemva kokubethelwa kwakhe esiphambanweni. Nangaka amadoda amabili ayahamba akhulumisana naloko kwakwenzakele ngaleso sikhathi. Kwakuyindaba egudwini, wonke umuntu wayeseduzane leJerusalema, lakhona iJerusalema yayiyindaba esegudwini. Namba-ke laba babili ababambisana indlela besiya e-Emmaus wokungaba ngamakhilomitha lichomusuka eJerusalema, bekhulumisana bebuzana ngazo zonke lezi zinto ezazenzekile. Sihlangana-ke namhlanje kuleli Phasika lapho abantu bonke umhlaba wonke usukela eMelika, uye-Europe, uye-Asia, uye-Africa, uye Antarctica umhlaba wonke jikelele uyabuzana uyakhulumisana uswela impendulo ngomkhuhlane lo ohlaseleyo igciwane lomkhuhlane othiwa yiCorona kuba iCovid-19. Akula bantu ababili abathathu abangakhulumi ngakho, sizihlana lamagama amanye esasingasebenzisi kangako lanxa engayisilungu. Kulabo lockdown, kulabo shutdown, kulabo quarantine, kulabo self-isolation. Ngamagama lawo akhombisa ukuthi wonke umuntu ungaphansi kweyezi leli elimnyama le-coronavirus. Ababili abathathu labo abahlangana khona bakhuluma ngalokho. Kudingwa lamakhambi usilisa abantu abanye bayedlula emhlabeni. Lamadoda ke labo babekhuluma ngokwakwenzekile eJerusalema. Kodwa okukhulu ukuthi babethi bekhulumisana benjalo kuthiwa uJesu uqobo lwakhe wasondela wahambisana nabo. Nathi sihlobo zenkosi siphakathi kokukhuluma komkhuhlane lo oyisifo sembubhiso. Isifo esingubhuqazwe. UJesu uyasondela ukhuluma lathi namhlanje. Usinika ithemba ukuthi kasimboni siyabuzana singaqedi. Ngoba nalesi sifo sesiqeda abantu kasikhethi kasibandlululi. Usuka khona le komzarabani usiya ePlumtree. Ungene kwandle elipani uye enkabazwe. Wonke umuntu ukhuluma ngaso. Kodwa ke ngilishiyela khona ukuthi uJesu labe sikhuluma khona uqobo lwakhe uyasondela. Ukuthi amehlo ethu kaboni. Asivuleni amehlo ethu. Ungehlala indaba le usiya phambili. Ithiyona uJesu wathi sekhulume labo amehlo abo avuleka bamazi. Ngakho uJesu kavule amehlo ethu simazi asinike ithemba. Singalilahli lelo themba ebunzimeni bekho. Coronavirus and sifa begula behlezi ezindlini bela kudla bengela msebenzi bekhathele uJesu ukhona ngasichisi soda sikhulekene baba thixo ingcwele hlala nathi lobo bomzima bomkhuhlane lo esiphakathi kwawo sibusise silondoloze kuze kufike isikhathi sokubana unqotshwe lomkhuhlane ngegama lakho siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo
Everton Ncube wegwamba super pit
uhlabela ke lapha nge-COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo indaba. Sokulabantu abalithumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe, ngesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezijiyeneyo. Abantu bananza ikhefu lepasika bezivalele ezindlini. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Ngolivalelisa ngo-Kips Dube ngisithi asihlanganele ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This is VOA.